sinanzela njalo ukuthi umkhuhlane wendlela osihlasele ngabantu kulabantu labanye abahlatshwayo esizwa ngabo kumbe abanye singabe sibazi abahlatshwa sibili ama-injection yokuqala leyesibili kodwa betholakale be-positive. Bakhona ngabantu abanjalo lanxa singeze satsho sibithi inani lakho alinganani kodwa eqinisweni labo bantu bakhona. Ngakho abantu bagcina sebele mbuzo ukuthi kambe pho sihlabelane, kodwa-ke siyathola ukuxwayisa okuhle kulaba bezempilakahle abakahulumende labona abakamasparata bezempilakahle ukuthi hatshi bo singakwethuki lokho vele ukuhlaba kutho ukuthi awusawubambi umkhuhlane lo we-COVID. Kutho ukuthi ungaze ukuhlasele eqinisweni kuyanceda ukuthi ungabuyi ngolaka ubuye nganeno umuntu engabi lokugula akulanqala kodwa aqhubeke ephila kuhle ezenzela ezinye izinto engalali phansi. So yiyo ubuhle bokuhlaba kodwa eqinisweni bakhona sibili abantu abahlatshiweyo amanje nomabili abagcina bengabagulayo. Kodwa ngakunjalo sikucela kakhulu kuzakhamizi ukuthi hayi singadinwa sichubeni siyahlatshwa, khanya ungathi umkhuhlane ukhona and okungasinceda kwalesi sikhathi ukuthi engcele umkhuhlane ungamemetheki kakhulu lanxa usihlasela ukuze usihlasele uthole umzimba ulamandla ukuthi sihlatshwe.
Sizwa kuthiwa lapho kuhlatshwa khona kuyaphithizela, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Kutshengisa ukuthi lesi sikhathi khathesi ubuye sibili ngesikhulu angesivuve esikhulu, hhayi lwane esawubona ngale kuqalisa last year ngo-March. So abantu abaningi kubahlasele and sokusenza ukuthi abantu bangahlaliseki bazibuze imibuzo eminingi. Njalo ngingasikhala la manani siyananzela ukuthi labantu abasishiyayo ngenxa yalobukhuhlane inani lakho aliqhubeka lisanda. Sokusegcweni ukuthi lomkhuhlane ukhona and uhlasele. Ngokunjalo sokufanele lathi ngasingabantu silandele izilayezo esazitshelwa ukubana sizigcine, ngoba eqinisweni khathesi akula muntu othandabuzayo lo mkhuhlane ukhona ngeqiniso. Well sinanzela futhi ukuthi ngenxa yokwanda kwamanani alo mkhuhlane khathesi abantu abaningi sebefisa ukuba nabahlabi. Ensukwini ezedlulileyo ngale besikhonona njengezakhamizi sinanzela ukuthi bekuhlatshwa endaweni ezikhatshana, kade kuhlatshwa empilo, kuhlatshwa e-UBH, kubuye kuhlatshwa engutheni okuyizibhedlela ebezikhatshana kakhulu labantu. Ngokunjalo-ke besiloku sile nkulumo sicobisana sistaba authorities abananzela ukuthi indawo lezo zokuhlatshwa khona zikhatshana, abalethe indawo zokuhlabela ebantwini. Sinanzela ekade sisuthwalela amanye amanjekiseni amaningi abalisiweyo sebebuyile ke ebantwini, sebegcwele emalokithini, bagcwele emaklinikhi, indawo ezinye kuhamba kuhlatshwa and sinanzelela kuma-market places kuyahlatshwa. Kodwa sikunanzela kakhulu sinanzelela ukuthi indwendwe zakhona zinkulu ziyesabeka and khonokho abantu abaningi bayama usuku lonke engahlatshwa engasuke ihambe engahlatshwanga. Khona kule ngozi yokuthi abantu nxa besine isikhathi eside futhi into esihlukuluzayo khona ukuthi sesesaba futhi ukuthi engcele ubukhuhlane uzamemetheka ngamandla, ngoba abantu sebeminyana betshena bekhona phani ilanga lonke. Kuba le ngozi yokuthi lumkhuhlane sungamemetheka. Njalo okunye okusisusizi ukuthi siyananzela ukuthi abantu bayasitela abanye ukuthi kuleyo ama-two days ekhona phana engatholi ithuba ukuthi ahlatshwe ngenxa yokuthi indwendwe zinkulu. Engxenye esingakutho esikucela kuziphatha amandla ukuthi azinanzelele zibe lohlelo olubambekayo oluhle oluzancedisa abantu ukuthi bangahlali endondweni zokuhlala isikhathi eside. Engxenye abangakwenza okunye okuqakathekileyo ukuthi abantu bangafika bangena endondweni balandele abantu ukuba nengxenye yamakhadi ukuthi hayi nxa befuna ukuhlala engxenye bathi bona amakhulu amabili 200 banika abantu abangu-200 bonabo inamba zokuthi hayi lina liyahlaba namhlanje asithi kumbe ngomvulo, bahle banike futhi elinye inamba futhi yokuthi lina amakhadi linanga liyahlaba ngolwesibili nangolwesithathu kube njalo kube njalo.